Endabeni zethu lamhlanje uZulu weZimbabwe ukhathazekile ngenyathelo likahulumende elokwethula imali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama-bond notes yona ezaqala ukusebenza kunyanga ezimbili ezilandelayo. Abaningi bathi lokhu yikuphenduka kwedola leZimbabwe. Abake basebenzela inkampani epheka utshwala kobulawayo Ingwebu Breweries sebelamaviki amathathu belala egcekeni lezimota kulinkampani betshengisela phezu kokungaphiwa imali abasithenjiswayo ngesikhathi begunyulwa umsebenzi emnyakeni odluleyo. Kuhlelo lwezemaphandleni namhla sikhangela inhlupho ezibhekane lababalisi abafundisa emakhaya. Kulife Talk asihluzeni bomama sikhangela inhlupho ezibhekane labomama ezigoqela ukuthi lubaphatha njani udaba lokusilela kwemali elizweni ukuza kwama-bond notes akhulunywa ngosibalukhulu webhanga elikhulu kanye lelanga le-Mother's Day elikhona ngesonto. Lingakhuthwa lezindaba lezinye kuStudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 lo 15775 kilohertz ku shortwave. Inombolo zethu ze WhatsApp zithi 001-202-465-0318. Sitholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu elithiwa VOA Ndebele.